Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba lokubonga uJonga obesithulela indaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngensonto mhla ziku-16 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achitha-chithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa enanza usuku lwe-Day of the African Child. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izanxusa uMnumzana Whitney Chivayo, Moses Mpofu noMike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Kwezemidlalo, lamhla sixoxa nomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu le-Highlanders uTobias Mudiambayi nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamuhla achitha-chithe umhlangano eHarare obuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement abethe gwaqa inanza usuku lwe-Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu e-South Africa abikwa wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Ababotshiwe laba babikwa besedlula amachumi amahlanu i-50 njalo basezitokisini ezimbalwa eHarare. Usuku lolu lunanzwe ngendlela ezehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo eSouth Africa, eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxelaye uMnumzana Mkhwananzi.
Sebekwenza ke lokhu besendlini nje bezigwetshisele one private space besenzela ke ukuthakazelela ilanga lebesilaziyo sonke uzukujikelele ukuthi lilanga ela-recognizewa as the Day of the African Child. Unfortunately amapholisa abuyile-ke lapha ephela amathiyegasi nama-button flick agijimisa-ke ontanga edisturba i-program babamba abanye asingakwazi ukuthi ababanjiweyo bangaki njalo bazavalelwa yini nokuthi bekutheswa kalabani. Kodwa thina njenge-movement siyabona ukuthi lokhu okwenziwayo akulunganga ngoba ilanga le-Day of the African Child liqakathekele wonke umuntu enisabe sikhangelele ukuthi wonke umuntu weZimbabwe azwisise ukuthi lilanga okufuzelisayo.
Nalokho elingalaka siqiniseko sokuthi bangaki ababotshiwe lokuthi bengabakhululani.
Asikabi neqiniso ukuthi abathethwe ngamapholisa bangazi njalo ukuthi bazagwetshwa kumbe bazavalelwa kumbe bazayekelwa besiye endlini kodwa abagqotha yethu asekhona ase-athenda kulindawo.
Kahle kahle kungani linanze lolu suku lilubo na luqakatheke njani kusimo seZimbabwe sikhangela ukuthi kwenzakala South Africa.
Lolu usuku luqakatheke kakhulu historically sijayele ukuluthakazelela lolu suku asiqalisanga lonyaka yinto eleminyaka leminyaka isenziwa siyamangala ukuthi khathi sekutheni ukuthi abantu bayalitshe ukulandzelela nokuthakazelela ilanga eliqakatheke kangaka ilanga leJune 16 siyakwazi ilanga lapho ekwatshengiselwa khona udlakela olukhulu irejimu yabelungu e-apartheid e-South Africa kubulawa-ke oPeter Hector labanye okwaba yinto yaveza umhlaba wonke jikelele ukuthi kumele kusekelwe-ke isihlelo lenkululeko ye-South Africa abensundu bakhululwe bazivuse uhulumende we-apartheid webandlululo adilizwe. Laba lilanga eliqakatheke kakhulu lapho kwalahleka khona impilo zabantwana ababesilwa belwela inkululeko yabo belwela amalungelo ukuthi bafunde bathole amathuba okufunda befunda njalo befundiswa ngolimi abalizwisisayo abalikhethileko.
Lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli selinye lamacele eCCC esixoxela icingweni eseHarare. iStudio 7 ayinelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi ngoba engasabele ucingo lwakhe lokamakhale khukhwini. Inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC ithi izanxusa omnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe bexoxisane labo ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga na imali yelizwe ngokungekho emthethweni. Umbiko oyethulwe isikhulumeli seZAC unkosikazi Thandiwe Mlovane uthi abathathu laba baqhuba ibhizimusi lenkampani yeSouth Africa eRainform, njalo kule ncwadi lapho omnumzana Mpofu lo Chimombe ababikwa babedinga imbadalo kuziphatha amandla zaleyo nkampani besithi ayilandelanga kuhle isivumelwano. Ukulamanye njalo amazwi aqoshiweyo ngalolu daba okuthiwa ngakamnumzana Chivayo aphathelane lohlelo lukahulumende olokwaba imbozi. Obona ngokwethulwa kwembiko kuZAC unkosazana Smiso Mlevi ugcizelele lombiko.
I-statement elifubone ku-account yeZAC ngeseqiniso sikhutshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission emizamo imizamo yoku-interviewa abaqanjwe kwi-statement leso isikalisile bengazephula phambili kwama-investigators eZimbabwe Anti-Corruption Commission baza-interviewa and izulu izakwaziswa manyathelo alandelayo.
Lo nkosazana Simiso Mlevu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa le Studio 7. Ibandla le umkhonto wesizwe eliholwa ngumnumzana Jacob Zuma liqhuba umhlangano lentathela izindaba lamhlantambama sikhuluma nje lapho elisola khona impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa kulelo lizwe. Leli bandla lithi selikhweze emthethwandaba udaba lokuthi kulahlelwe khatshana impumelo yokhetho lapho umongameli Cyril Ramaphosa abuyele esihlalweni sokuba ngumongameli esebambisane lamanye amabandla agoqela ele Democratic Alliance lele Inkatha Freedom Party ngoba ibandla lakhe le ANC lingatholanga amavoti eneleyo ukuthi libumbe uhulumende lilodwa. Ibandla le umkhonto wesizwe libe ngelesithathu kungalani yoluhlu lwempumela yokhetho ele ANC lihamba phambili lilandelwa ngele DA kwathi ele EFF lalandela ele MK. Ibandla le MK lithi kufanele ukhetho luqhutshwe kutsha. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa Francis lamhla uthe uyacela ukuthi udlakela lokubulawa kwabantu eNorth Kivu elizweni leDemocratic Republic of Congo kuphele. Abantu abayisikhombisa babulewe ngolwesihlanu la ngomgqibelo kutshengiselwa kusolwa udlakela oluvela kumalwa ecatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo. Ele Israel lithi lamhla lizaqalisa uhlelo lokuma kancane ukuhlasela abalwayo abeHamas ngezansi kweGaza ukwenzela ukuthi kuthwalelwe ukudla lokunye okokusiza abePalestine. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Yalamukela kusigaba sabatha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa lomphathi wesikolo seInala Country School, umnumzana Qiniso Mpofu, obe semelika okwamaviki amabili lezifundi zesikolo sakhe befunda okuchiyeneyo lapha eMelika. Sizaphinde sixoxa njalo lezinye izifundi.
Sesigqiba uhlelo lwethu ebesize ngalo lokuzo uthatha abantwana bakithi sibaxhumanise nezindawo abangake becaba akade bengazange bacabange ukuthi bengafika kizo. Cultural exchange program.
Yiziphi izinto eziqakathekileyo elibone ziphathisa kakhulu abantwana kulolu hambo?
Okokuqala, abantwana babone izimangaliso kumakolishi lawa ukufunda kwehlukene. Makuleli lizwe bakupha ukuyenza i-practical in something, uyayenza mpela i-practical. So bangenile bayabona ama-lab ayisimanga, ama-lab yezitho zabantu mpela ezisetshenziswayo ukudemonstrate i-biology abayifunda eklasini ngamabhuku. Babonile kwenziwa khona ama-robot asebenzayo la uthi i-robotics in English. All this is so much value for me. Over and above, bebehlele ezindlini zabahlali bakuleli bakholisa kakhulu ukuhlala bebona nje isiko labantu balapha labo bebafundisa ukuthi ngesintu lokhu sikuphatha njani. There is a lot amasiko lawa angakufunda enye kweyinye. Akutsho ukuthi ma umntwana efika kuleli simenza azizwe engathi ukuba ngumuntu omnyama, ukuba ngumuntu wesintwini kubi. Sithi thina thengisa isiko lakho. La ufunde ezinye izinto esikweni lakho kumele ziphakanyiswe zilungiswe, and lokhu kubenza bebe izizalwa zomhlaba, global citizens.
U-Brian Nyanga oyisifundi se-Inala Country School obesemelika okwamaviki amabili edluleyo uthi laye ufunde okunengi njalo ulandisa ngendawo azivakatheleyo.
Sibone indawo ezinhle kakhulu. Ngiye ngafika e-White House, ngafika e-Voice of America, e-Mother's Day Park, nama-colleges amaningi kanye nama-churches amaningi. Indawo le inhle kakhulu ngoba njalo ngiye ngafunda okuningi kakhulu endaweni ezithiyeneyo njengama-colleges. Ngazofunda ukuzwisisana nabanye abantu abalungu. Njalo e-White House siye safika siqala lapha. Njalo ngiyabonga umbalisi wami uMr Mbeki ngoba kuyisikhalapha nabazali bakhe.
Siphinde saxoxa njalo lesinye isifundi se-Inala Country School uGuyanda Moyo, yena othi bafunde okunenye.
I-Inala Country School etholakala esigodini eZimbabwe yilapha eMelika ne-UTAPLACE program. Ne-UTAPLACE program esibonise indawo eziningi ezihlukileyo njalo sathu safunda into eziningi sathola ulwazi. Sihambe emayunivesithi ahlukileyo ngamabizo kuyi-Emory Hill College, University of Tennessee, the East Tennessee State University. Kulawa mayunivesithi silethemba lokuthi sizaphumelela kiwo, njalo iningi lethu selazi imisebenzi abafuna ukuyenza kwizinto ezidingakalayo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomphathi wesikolo se-Inala Country School umnumzana Qiniso Mpofu kanye lezifundi zesikolo lesi ezimbili uKuyanda Moyo kanye loBrian Nyanga. Bebesemelika okwamaviki amabili phansi kwehlelo lwe-Youth Ablaze Global lapho akade befunda okuchiyeneyo emakolishini eMelika njalo behlangana labanye ngenhloso yokuthi babelane amasiko achiyeneyo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo, nguTabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Kesizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni.
Sigcina amasiko
wethu,
uwenze
usenziwe
manje. Sigcina amasiko
wethu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sifuqa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa sibili ngodaba oluqatheke kakhulu olwesomiso esikhona kwele Zimbabwe. Ngwenya, siyakwamukela ukuhlelo kwakho.
Ngiyibingelele kubalaleli bethu, ngiphinde ngibelele kini abasakazi bethu, babuki kakhulu wena babuduli.
Ye, siyabonga kakhulu. Ke akusitshela ukuthi kudala sibili kule somiso esinje, kwakuphathwa njani ngabadala khonokho?
Abantu endulo babudube babe lezindlela zabo zokunanzelela ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona abangakwenzanga kahle, ikakhulu mhlawumbe okuze kwathuthelisa amadlozi noma ukumvela ingane qobo lwakhe ngakho ke kwakuthi ma kube nezinto ezifana lesomiso kanye baqala ukunanzelela ukuthi mhlawumbe kuzafuneka ukuthi bethole izindlela zokuthi behambe beyeshweleza khona ngale ezisikeni zakhona njengoba ngizakhumbula ukuthi kunezindawo lapho kuye kuyiwe khona xa ngabe kuwukuthi kuyacelwa izinto ezifana nabo indawo ezifana nabonjelele odaka nabomanyangwa ngale.
Kodwa kusasebenza yini kulezi nsuku?
Ngicabanga ukuthi kuyasebenza abantu yibo nje mhlawumbe abangenzi kahle uzoqaphela ukuthi babudube imimoya yesintu yakithi lena ayithandi ifana lale moya ebizwa ngamakholwa kuthiwa imoya engcwele ngakho kayithandi kuhlala lapho ongahlanzekile khona naqala ukwenza izinto abangahambisani nazo bayafulathela babe kudanyana nani kodwa mali iziqoqa lisondela kibo kuyasebenza kuvele
sonathi pho okumele aqale udaba lolumbani ukuthi kulungise konke lokho ngani kuyahlupha ukwenza ukuthi nxa kulesomiso esinje kwenzakala ukuthi phela abaphansi labo badini
ngenxa yokuthi isizwe sakithi sona ngokuthi sachabalala ikakhulu ukuchabalala ubukhosi okuyibona obabuhamba phambili kule nto le kodwa kuthe ngemva kwalokho nje bese kusenziwa izakhamizi nezigaba nezigaba uthole ukuthi nxabe bonke khona ongasahambi kahle mhlawumbe babizane okusiba labantu ababesiba ngabakhulumeli okuyibona ababefika bethunywe beze befika khonale kwamkhulu bayebika udaba lezakhamizi bazafika betshelwe ngalo ukuthi konakale lapha nalaphayana baphinde babuye emuva bazozitshela izakhamuzi bese zenza khona lokho okuthiwe mazikwenze.
Nanko ke phela sezwa kuthiwa le mbiza zatshontshwa khona ngale njelele okunye kwaqinda kugejwa manje pho abaphansi abazondanga
kuyenzeka ngempela bazondile kodwa nxa ngabe kuwukuthi lokho kwakwenziwa isitha bekufanele mhlawumbe isizwe ikakhulu abaholi besizwe bathole ukuthi kungalungiswa kanjani ukuze le nto mhlawumbe ibuyele lapho eyayikade khona njengoba uzokhumbula ukuthi uma kuliqiniso siyezwa kuthiwa kwatshontshwa izinto eziningi khonakale kwaze kwabhonjwa nasendaweni lapho esasibhekelela ukuthi yikho lapho kutholakala khona amathonga ethu okuyiwona asinisela izulu.
Yebo, sekugcina khonapho babangonya.
Bengingacela kakhulu kubaholi kakhulu laba abaphethe ezesintu nezinduna zakithi ukuthi bakithi ake kuhlangane kuboniswane ukuthi kungenziwa njani ukuthi kuyeshweleza. Nxa ngingafanisa nje buka lapha eMzantsi Afrika lapho esikhona kuyisomiso kodwa esabo singaleyo asifani nalesi sethu. Uyamangana noma uhamba ezindaweni uzathola utshani bubuningi uma ngalo ukuthi kanti ithi ngale kwakhala nyonini khona okukhombisa ukuthi kukhona ongahambi kahle. Abasondele abadala kulaba abaziyo bakhulu ngesintu uhanje kuyekwenziwayo ngoba kudala kwakuthi xa funje bahambe kuhambe abantwana lezalukazi lezi ezingasazibandakanye lezinto ezithize nabantwana abangakazi lutho kuhanjwa kutholakala ukuthi nxa ngabe kukhona izinto eziyizithiyo zisuswa khona lapho zitshiswa bese kusiba nabadala futhi amakhehla ababehamba besenzela kwakuthiwa yintendela ufuna izinto eziyizithiyo wena wawuthola ukuthi mhlawumbe kunento efana lenyoka eyaziwayo ukuthi ihlale endaweni ethile beyibulale noma uthole ukuthi kunemibankwa leyi angazi baye abanye baye bethi ngontulo abanye bathi izitalumako lazo zitholakale lapho zitshiswa izinto eziningi nje okuzothola ukuthi ngamathamba abantu njengoba phela okunye uyabona kunabantu ababulawayo uthole ukuthi amathamba akahlele egangeni awaqoqwanga kwakwenziwa khona lokho ngenhloso yokuthi uNkulunkulu nxa esebona-ke ukuthi sekungcwele sezalisa izulu lakhe.
Lo-ke ubaba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ngwenya ungajelwa kusasa kwa
siyabonga
ayawutshela bathi salulandela
salulandela
iwonomsi
awadala
siyabonga kipsi kwezekholo asizweni esikuphathelwe ngumfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngivikele idlule sindawonye sakhuluma ngokuthi abantu kumele bakwazi ukuthi laba bahamba khona bangobani ngobana kula muntu kwazalo ayedwa yiloo lalowo muntu usuka emndenini thize kungakhathalekile ukuthi abazali bayaphila kumbe kabasekho kodwa kuqakathekile ukubana umuntu azazi ukubana uyingxenye yomndeni ngako kumele enze izinto eziyakuphakamisa umndeni wakubo sibaleke sasibaleke encwadini yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu indima yamashumi amabili verse 20 sikhumbuzane ngamafitshane okufundeka kanje. Ngakho singamanxusa kaKristu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi siyanincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ngamafitshane ke njalo indima le ithi yilowo lalowo umuntu okhona umele abe ngummeli wenhlanganiso leyo akuyo. Njengoba uPaul wayebhalela ibandla laseKorinte elalibizwa ngegama likaKristu, wayebabonisa khona lokuthi bangabameli bakaKristu, kabenze izinto ezifuze uKristu uqobo lwakhe. UKristu uluthando, uKristu ubonisa ukubekezela, uKristu ubonisa ukuxolelana, uKristu ubonisa ukubuyisana, uKristu uyikho konke esikufisayo okuhle. Kodwa ke ubone abanye abantu abakhona ngisho sengitsho le mabandleni, ubone besenza izinto eziphambana lomthetho kaNkulunkulu. Bakhona abanye abantu abahleziyo abazibiza ngokuthi bangamaKristu. Kangitsho ukuthi ngiyabasola kodwa ngikhomba lokho engangikubone. Ubona abantu okuthiwa ngabakhokheli abaphethe izigaba, abanye okuthiwa ngobaba, abanye ngomama. Ubona abantu besenza izinto eziphambanela lokho okukhangelelwe kubo. Kambe nxa umuntu ephethe abantu angaba segumeni, isigodi, isiqinti, ilizwe, esenza izinto ezingayisizo, edala ukubana abantu baxabane, awuvule umlomo wakhe akhuluma izinto ezizilayo, kambe uKristu ukhona kuye yini? Abanye izihwaba ezimangalisayo, abanye uzwe nxa ubala ngingasatsho kwela kithi kuphela, sengitsho emhlabeni wonke, bakhona abantu ababuthelela izinto zonke kubo. Kodwa uzwe kuthiwa ngamasabatha la ngamasonto bahambile ezinkonzweni, kodwa ngamahulukuqu bayahlangana labantu abadubekayo, abahluphekayo. Kanti bona labo bantu yibo mhlawumbe abangabahuquluzi, abathatha izinto eziqondane lomphakathi bazenze zibe ngezabo, ngobana uKristu akekho kubo. Ngeqiniso ukubana abantu abalonembeza bayakwazi ukumele kwenzakale, kayisiko ukuthi ngabakwazi, kodwa ke abanye uyavuma uvume ngempela ukubana bahleli ngamadimoni. Umuntu angabi lonembeza, angazami ukufanana noKristu, kungaba nzima. Kodwa ke kulula nxa umuntu ezitshela, ezisetsha umphefumulo, azihlole ukuthi kambe lokhu engikwenzayo uKristu uthini ngakho. Yebo, emphakathini bangakhuluma, bantele, benze konke lokhu abakwenzayo. Abanye uze babone umuntu eqamele amasaka lamasaka emali, kodwa komakhelwane kungadliwa. Buyisanani lo Nkulunkulu nxa kunjalo ukuthi impilo zibe ngcono. UNkulunkulu ukulindele wena ongalungisi impilo yakho. Usizani ubana impilo yakho bengeyakho wedwa, lomndeni wakho kuphile lina lodwa. Awukuboni ukuthi khona lokhu ayisikho, ngoba uNkulunkulu kalidalanga ubana lihlale lilodwa, walidala ubana lihlale emphakathini. Ozuzayo kakhumbule abaswelayo, olakho kazame ukwabelana lalabo abangelakho. Abanye ngisengijole izisebenzi zisetshenziswa nzima, kodwa ekugcineni kazitholi lutho. Buyisanani lo Nkulunkulu lina baphathi, buyisanani lo Nkulunkulu lina zicebi, buyisanani lo Nkulunkulu lina lonke elenza izinto ezingayisizo. Umuntu kazihlole, abuyisane lo Nkulunkulu. Asikhule Baba Thixo engcwele, ekuphambukeni kwethu masizame ukufana lawe, sibuyisane lawe Baba ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla obekhuluma kuhlelo lwethu lwezokholo. Wezemidlalo lamuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders uTobias Motiemba. Nje kulezi nsuku usebenza labasakhulayo kobulawayo emkhankasweni wokulwisana lezidakamizwa ezibulala ikusasa yentsha. Asizweni ixoxa lentatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasvanda.
UTobias Mjambanje uzalelwe kobulawayo okhulela khona. Awusitshele imbali yakho kwezenguqu.
Zalelwe empilo kobulawayo, ngaqala ukudlala ibhora, sisadlala ibhora emaphepheni emalokitshini lezikweni, ngasolapha ngadlala kuMonarch uD2 sasesecondary. Ngisuka kuMonarch ngasesiyadlala kuTaizim Colts ayi-Olympics, ikhosha ngu-the late Barry Daga. Ngasuka khonapho ngabona ngoTsano ikulamu kuya kwami kwa-Highlanders ngo-1986.
UMjambanje wayedume ngokulithela emambuleni.
Kwa-Highlanders bengidlala ngiyi-striker. I still remember i-first game yami sidlala le-Zimbabwe Saints i-Independent Trophy e-BF ebusuku. Ngahlohla i-winner that day. After 3 days abe siflyer sisiya e-Harare sisiyadlala i-final le-Capes. Sayidla futhi Capes 2-1 ngahlohla futhi i-winner. Uma medals engadlalayo sawina umnyaka no 86 sawina isibuku sawina Africa Day Trophy sawina inkomishi enkulu kakhulu ethiwa yi Netbro FIFA Castle Cup ngathi ngo 86
uTobias uthi ulabadlali adlala labo angeke abakhohlwa ababalisa uMatinda Khathazile Ndlovu lo Ephraim Chawanda
sasilo ndodo lo thonga ngikhathazile waye speed winger wathi nxa engaphuma ku-right mna ngene center nxa ye-crosser vele abantu sebekwasi ibhola selinjani seliphakathi. So kusiba la ma-defenders hey kuloo ndoda lothiwa ngurocky lo ayedlala kusaints lo i-defender yesaints ya uEphraim Chawanda nguyo ngani waye ngani uyavala kuma-defenders amaningi.
UMjambanje wagcina esethatha umhlala phansi njalo uthi ibhola lakulezi nsuku alisafani lalesi sikhathi sabo.
Ku-Highlanders ngathi nga-retire ngo-92 liyazi ukudala i-private ingabhadala sosuthi ungathola umsebenzi utsho ubambelela ngaphi emsebenzini akufani lakathesi ukudlala ibhola sokule mali angazi ukuthi abajaha lezi suku akwenza njani lapho kule mali kumele ube le-commitment kube la ma-3 Ds esasihamba ngawo thina kudala bakongela mali discipline devotion ne-dedication khonalokhu awungeke walahleka ebhoreni.
UTobias Mjambanje usola iinkokeli zomdlalo webhola ngongasebenzelani laba-ke badlala inguqu.
Abantu abakhokhela into zebhola sebelahle ibhrodi okungayenziyo because uzabona ukuthi kumele besebenze lathi thina ama-former players ama-legends because thina yithi esingayimprova ibhora even nxa when it comes to national team selection kuba lula kube le panel yama-former players encisana labo coach kuba lula. Mina I think ngingangena even ku-chairmanship kunento ezingazitshintsha because abantu abakhona laba basiphoxa and basilahlela khashana ngebhola lethu kathesi okwebhola bengani kusaseceleni bese ngene kuprogramu yama-drugs sesonto abantwana phandle lapha hey sukunakala so sengu-drug awareness.
UTobias Mjambanje usebenza nabasakhulayo emkhankasweni wokufundisa intsha ngobubi bokuthatha izidakamizwa. Kusenjalo impumela imidlalo yeCastle Premier Soccer League ihambe kanje izolo. Bulawayo Chiefs 0, Platinum 1, Ngezi Platinum 3, Chickenin 0, Zimbabwe 3, Arsenal Movers 0, Yeta 1, Manika Diamonds 1, namhlanje ke Tel 1-1, Cape United 1, Wangi 1, Green Fuel 0, Tano Mazimbare 1, ZBC Caribe 1, Chequod Pirates 1, Herentals 1, Highlanders Poso 1, Bigita Minerals 1. Ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu ku-week 15 ephezulu kungalane yemiklomelo ye-PSL yi-Platinum kulandela iManica Diamonds kuniphoso unumber 5 iTimbara unumber 7 ngimanesitu 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisasvanda.
Sibonge uEzra Chisasvanda wabesethulela ezemidlalo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli selinye lamacele e-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi amapholisa lamhla achithachithe umhlangano weHarare okuqoqwe ngamalunga enhlanganiso yakhe azithi ngawe People's Movement. Njalo kubikwa kubotshwe abedlula amachumi amahlanu i-50. Inhlanganiso ye-ZAC ithi izaphenya udaba lwenkohlakalo uMnumzana Chivayo labanye bakhe ababili. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.